Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho lamabhizimusi, njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi intengo yempahla ikhutshulwa yimali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi, amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho ukubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi bamavinkile bathole imali yamanye amazwe okusemthethweni, singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi nxa sithengiswa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni. Intengo yethu yebhondi ayisoze ini ngomumo we-economy yethu. Lathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi, sigcine izimuli zethu, ngoba siphilela i-hand to mouth sikhathi zonke.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakoBulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisi ukuthi sibhadale izisebenzi zethu, nama-shelf lawa azavuka e-empty. Sibuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi esengathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakoBulawayo, uthi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagugudeka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela i-cooking oil kwezinye izindawo ngabona 9,000 RTGs kusiya ku-10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima zonzwa likhwelanga, izinto zinzima, sazi ukuthi sizosurvivor kanjani. Singathi sesibuyela back again ku-2008. Kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka, zithengeki.
Unkosikazi Sylvia Chabalala, umbalisi wemaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba esikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kukhubaza abafundi, kodwa akula nto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, inyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele, asifakele imali engcono. Sesiphiliswa yokuthengisa ngamalanga nalawa esiyabe singahambanga ngawo esikolo ukuze siphilise izimbi zethu. Kunje njengathi sisebenzele emaphandleni, siyabe sehluleka nje lokugadiye edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphathamandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa, unobhala ugatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe, umnumzana George Kuvamathanga, uchaze ukuba ugatsha lweZimba lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yijuti. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa ijuti. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhadaliswa ijuti zigoqenga impuphu, uchago, amafutha okupheka, ithukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe, loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.